Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7. Ngesonto mhla ka 14 kuNtulikazi 2024 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kusitshengisa ukuthi every time we are blamed as Africa ukuthi ngena nganasicabanye, but now we have seen it happen in America whereby Trump has been attacked on stage.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe basola imizamo yokubulawa kukamnumzana Donald Trump eMelika izolo.
Imizamo siyayibongela, kodwa ngezifinyelelo izo esingazathi kazikho, ngoba kade sikukhangele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sobhuqazisa sikhona.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba legugurawundi. Kwezemidlalo lamuhla sizazizwa ke ezilandelayo lezindaba lezinye ezigoqela impumela yemidlalo yenguqu. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayisola imizamo yokubulawa kukalowo owayengumongameli weMelika, umnumzana Donald Trump odutshelwe uhlamvu lwatshitsheliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owerali yakhe esigabeni sePennsylvania eMelika izolo. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisasband.
Abantu abaningi emazweni omhlaba ogoqela iZimbabwe basele bebambeka ngaphansi bebona imfanekiso yamavidiyo yokudutshulwa kukaTrump. UThabani Moyo uthi okwenzeka eMelika izolo kuyisibonelo sokuthi udlame lwenzakala loba kungaphi komhlaba.
We have seen it happen in America whereby uTrump has been attacked on stage. Kuhlala kupointwa kithi ukuthi khangelanti benzani, badlala njengamadlwana, but this is what they are also doing.
Osakhulayo uMagolide uthi okwehlele uTrump ngabe kubangelwe ukuthi uzondwa ngabantu abaningi inkulumo zakhe ezehlukanisa lokuxabanisa abantu.
Lokho okwenzakale kuTrump kuyisibonelo esikhulu kakhulu okutshengisela ukuthi abantu abamthathi ngabe uyahlethi ngoba uphose wafa.
Umnumzana Mlungisi Moyo lilunga le-Central Committee kubandla elibusayo le-ZANU-PF uthi akula mbuso wentando kazulu opheleleyo emazweni wonke omhlaba okugoqela naseMelika.
Lokhu kuhle kwafaka mgceke ukuthi idemokrasi yabo yidemokrasi abafuna ukuyifosa emazweni e-Afrika. Idemokrasi yona bona bodwa abangenelisiwe ukuyenza. Basuke uze nxa umongameli ehamba le-security yakhe, umongameli wanoma yiliphi ilizwe lase-Afrika bathi hayi i-exaggerated. Kanti-ke izindlela zokuzama ukuthi inkokheli zibe exposed. Sikuboleleke uTrump bezihambela le-security yakhe lula. Nanku uphose wabulawa.
Isikhulumeli sebandla le-Citizen Coalition for Change, umnumzana Promise Mkwananzi, uthi udutshulwa kukaTrump ibandla lakhe liyakusola kakhulu.
Lokhu siyakuchothoza kakhulu, akusiphathanga kahle njengelizwe, akusiphathanga kahle njengebandla. Thina sithi nxa kulokhetho, kungaba seZimbabwe, kungaba seAmerica, kungaba ngaphi, kufuze lenziwe ngokuthula, kungela muntu owethusela omunye, kungela muntu obambela omunye umbhobho, okuyinto evamileyo kakhulu kwele Zimbabwe. Lapha ke ukwethuselana okuyixala uhlala kukhona ngenxa kulokhetho okwenza ukuthi ukhetho lweZimbabwe olwenziwayo lungavunyelwana, lungaphumi kuhle.
Uhulumende weZimbabwe uswele kakhulu isehlakalo leso. Umphathi ntambo obona ngendaba zasekhaya umnumzana Kazembe Kazembe nguye okhulume imele uhulumende esithi elemelika kalifunde kwele Zimbabwe.
Sikhangelela ukuthi nxa kusiba lokhetho kungabi lodlame. Na ukhetho lwethu lwahamba kuhle kungela msindo. Akulo wadujulwayo, akulo owabulawayo. Yike sikukhuthazayo elizweni lethu.
Ohlaziya ezombusazwe umnumzana Engelstone Sokhulu uthi ungaba lezi zathu eziningi ezenze uTrump bamdubula.
Kungenzeka ukuthi indaba le ngeyaphakathi, umnumzana Donald Trump edinga ukuthi athole into okuthiwa yi-public sympathy, uzwelo ukuthi azwelwe ngabantu ukuze athole la kuthiwa ngama political points ukuludlakela olukhona olwenziwa ngabantu abangafuniyo ama policies kumbe izimiso ezimelwe ngumnumzana Donald Trump kwenziwe uphenyo ukucace ukuthi kuhambe njani into engembi kakhulu.
Ukujutshulwa kukaTrump asosehlakalo sakuqala kunkokheli zelizwe kumbe labo abafuna ukuncintisa kukhetho lwemelika ngomnyaka ka-1865 wayengumongameli welizwe umnumzana Abraham Lincoln loJohn Wilkes Booth bajutshulwa eWashington. Umnumzana James Garfield waba umkhokheli wesibili kubulawa ngo-1881. Ngo-1901 uWilliam McKinley wayengumongameli welizwe wabulawa ebingelela abantu eBuffalo eNew York. Umnumzana John F. Kennedy wabulawa ngo-1963. Kwazothi umnumzana Robert F. Kennedy wabulawa ngo-1968 eCalifornia. Ezinye iinkokheli zaphephayo ekufeni zifuna ukubulawa umnumzana Ronald Reagan, uGeorge C. Wallace kunye loGeorge W. Bush. Ngimele Studio 7, igama lamungeza Jesus Banda.
Silokhe sekudaba lunye. Amapolisa eMelika ohlobo lo-Federal Bureau of Investigation, FBI, athi lanxa ibonakele njalo wabulawa ucatshangelwa ukuthi nguye odubule umnumzana Trump, alokho engatholi isizathu sokuthi ukwenzeleni lokhu. Umnumzana Thomas Smith Crooks, oleminyaka engamachumi amabili 20, onguye ucatshangelwa ukuthi udubule umnumzana Trump, ubikwa edutshulwe ngamapolisa wahle wabhubha isanda ukudala leli cala. Ubikwa obelilunga lebandla lama-Republicans okuyilo elimelwe ngumnumzana Trump kulolu khetho. Umuyi ubikwa ibonakale ekhwela isakhiwo ethwele umbhobho esiyafinyelela ephahleni lwaso lapho afike wadubula khona. Abantu babikwa bememezile njalo bazama ukutshengisa amapholisa obekusenziwa ngumnumzana Crooks bamdubule laye esanda ukudubula. Amapholisa athi kubhubhe omunye njalo obesembuthanweni lo kwalimala ababili. Lokhu kwenzakala ibandla lama-Republicans likhangelelwe ukuqhuba umhlangano walo we-National Convention ngomvulo okhangelelwe ukugcizelela ngokusemthethweni ukuthi ngempela umnumzana Trump nguye ozancintisa kukhetho. Ibandla leli lithi umhlangano lo uzaqhubeka eMilwaukee njalo lo mnumzana Trump uzaphatheka kuwo. Ama-Republicans athi azadingisisa kabanzi ngokwehlele umnumzana Trump ngoba kukhomba ukuthi ubengavikelelekanga ngokupheleleyo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika.
Sase sithe after January 6 laphana izinto ze-violence is not good. But ikathesi lokho nganto aso uhambe a little step further ukudukula umuntu o-contestayo. But kusasa kukhetho lo-representative wama-Republicans eMilwaukee. Hhayi ngiyabona kuqhubeka but the security is going to be extra tight. Ngoba siyakwazi ukuthi now till the election ngiyabe sekurong. Mbona mina bese miyenze umnumzana Trump the nominee ngoba siyakwazi ukuthi vela kula muntu ongamthathela sona leso sikhundla.
Kungabe kwengezelele amathuba kamnumzana Trump yini kuyini esiza kubona kusenzakala ngenxa yesehlakalo sayizo?
Yeah, vele into ezinje yenza ukuthi abantu ababemsekela babe more determined ukuthi babuye bezomvotela. But ukuthi on the national average uza ngezelela yini amathuba ake, hayi lokho we won't know till election day. But okwakathesi siyakwazi ukuthi ama-Republicans nganto akade hlezi on the fence lawo nganto azatshintsha ukuthi babuye bezomvotela. Siyakwazi ukuthi this is not a good showing for abemvikeli abanjenge-security services, ama-secret services, lama-FBI, lalani. Kumele labo babe le very clear policies ukuthi ma umongameli welizwe or okhankasayo to be a leader of the nation kumele abe le security egcwalileyo. Ngoba owaqedisa ukudutshulwa or i-attempted assassination was Ronald Reagan in the 1980s, and for that long abamvikela have been doing a great job. But so kusuka lapha kusiya phambili hayi ngiyabe sekuqinisaka.
Lo ngumnumzana Tim Muringai, isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika esixoxelayo ese-Ohio. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lwegugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo lolu luze luphutshe. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Epaula okusemthethweni uhlelo lwakhe lokukhumisana umlotha ngombhuqazi weGugurahundi umongameli Emmerson Mnangagwa akachazanga ukuthi uhlelo lokukhumisana luyaqala nini.
Sengiphawule okusemthethweni uhlelo lwami lolu lweGugurahundi Community Outreach Program, kodwa kusukela lamuhla ngilushiya ezandleni zenkokheli zomdabu.
Umongameli wekhansili yezinduna eZimbabwe uMnumzana Mtshana Khumalo uchaze ukuba abakabi lelanga lokuqala imihlangano yohlelo lukamongameli.
Namhlanje besicele upresident ukuthi azolotsha ukuthi siyeqalisa ebantwini sizwe ukuthi abantu bona bathile ngalolu dlawo. Yikho besingakho kakhulu, kodwa kuningi esakwenzayo wasematrenwa izinduna labahamba labo ukuthi bayekwenza lo msebenzi ebantwini.
Ekhuluma ngemva kokuphawulwa kohlelo lweGugurahundi Community Outreach, isikhulumi senhlanganiso yababekuviyo lebutho eleZipra uMnumzana Bester Willy Magwizi uthi indwangu ikhuthe ugatsha.
Uhlelo lulotshiwe sibili, imizamo siyayibongela, kodwa ngesifinyelelo izwe esingazathi kazikho azikwananga. Ngoba kade sikukhangelele ukuthi khona kube lokuvuma ukuthi senzakalo sombhuqazi sasikhona. Okwesibili, kube le ndlela yokudinga ukukhulumisana umlotha ngokucela uxolo. Bese silandela-ke lokho sokwenzakele namhlanje.
Induna uMnumzana Dakamela uthi uhlelo lolu kumele luphathwe ngobuciko uma kukhangelwa abesifazana abadlwengula ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi.
Ngoba how do you dispute i-rape case? Udayi awuqinisile sibili kumba ulamanga. Ngabakhona abanye abantu ukuthi hayi ngalahlekelwa zinkomo ezingaka lebhuku nanje, ngatshelwa isitoro sami nasi laphana, ngaganyulwa ngoba ngaqanyulwa isandla inxeba nanje. Kodwa kuzaba lama-rape victims ukuthi kuzaba nzima ukuthi umuntu engathola dlwengulwa ngo-December ngo-1984. Kwamukele kanjani i-community yonke ingasukuma itsho njalo, kwamukele kanjani? Kodwa hayi, njengoba sesiqalisile sikhangelela ukuthi kuzaba kuhle.
Umfundisi uSeni Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuba uhlelo lolu uyalusekela ngazo zonke indlela.
Yabonani, kuyadingakala ukuthi uhlelo lolu banje uhulumende afake imali ukwenzela ukuthi kube luhlelo lwabantu bezimbabwe abayenza lento. Ngakuyadingakala ukuthi uhulumende ancedise. Siyananzelela indlela abancedisa ngayo indawo ezihlukeneyo, kumbe nxa sikhangela abamhlophe okwakumele bebiselwe imali ngamaplazi abayethethwe, siyakhangela ukuthi uhulumende waba nebhajethi. Ngako kuyadingakala ukuthi ubaba uMthuli Ncube afake ku-budget, national budget, afake lolu hlelo luhlelwe kube le mali esemgceke ukuthi kule malini njalo ekwanileyo ukuthi izinduna zenze konke okumele zikwenze baze baphutshe.
Ngomnyaka ka-2019 uMnangagwa wahlala phansi loZulu lenkokheli zomdabu emizameni yokuxazulula udaba lweGugurahundi olwabangela ukufa kwabantu ababikwa besedlula inkulungwane ezingamashumi amabili. Lamhlanje uMnangagwa uchaze ukuba abantu bengajahi ngoba kuyindlela yokukhumisana umlotha kungela kugijima kusetshenziswa indlela yeZimbabwe, ngoba abamhlophe kuyibo abadala ukuba kube lombhuqazo weGugurahundi. Ngimele iStudio 7 Mise State House wobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Anastasia. Okwamanje sesilitshiya ezandleni zikaThabo Kancube okwesikhatshana.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguThabo Kancube. Namhlanje sixoxa lomela abakhubazekileyo kudalela Senate uSenator Anna Shiri ngodaba lweNational Disability Expo ebeqhutshelwa eBindura ngeviki edluleyo.
Ama-organizations abantu abakhubazekileyo kulamanye ama-organizations lawo abona njengamalungelo abantu. Siyabona kule ama-ministry, kule justice, ministry of justice, ngibona izethu la ikhonapha i-forestry commission, i-first mutual public service labor and social welfare. nasa lapha siya ekhibitha sikangeza amathalensi abantu abakhubazekileyo futhi basebenza njani labo bangathola ama-services njani ngoba lapha sizakubona ukuthi singayenza imizamo bani ukuthi abantu abakhubazekileyo labo bazize i-sustainable development bakwanise labo ukuzisebenzela bakwanise labo ukungena imisebenzi bakwanise labo ukuhamba esikolo so sihamba le mantra of leaving no one behind siyabona ukuthi labo abantu abakhubazekileyo bayakhangeza ukuthi even the opportunity singayinikwa ithuba lathi siyahambisela ilizwe leli phambili.
Yiwaphi amanyathelo elibona kufanele athathwe ukuze kuthuthukisweke abakhubazekileyo ikakhulu abatsha ukuthi labo bangene kunhlangothi zonke lapho okuthathwa khona izinqumo?
Njengabantu abakhubazekileyo sifuna i-top representation ukuthi sizimelele sizikhulumele lathi. So siyabona ukuthi we are underrepresented ku-National Assembly. Hakuna umuntu ongeneyo le-disability quota. Kumayuthi asibonanga, kumakhansela hakuna abangenayo. Kodwa sekhona amakhothazi, kanti amakhothazi lawa kumele abe disability inclusive. Ukuthi nakho nxa kuyenzeka ukuthi izihlelo lezi ziyagcinelwa abantu kubomama, labo abakhubazekileyo khababe nabo le-percentage yabo ku-National Assembly lakho, proportional representation. Kule 66 hakuna abantu abakhubazekileyo. Kumele abantu labo si-increase i-representation ukuthi abantu abakhubazekileyo nabo babe khona. So sifuna abaningi labo banikwe amathuba okuthi bangene kuzihlalo lezi labo basebenze bathengise ukuthi disability is not an ability.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Senator Anna Shiri ngodaba lwe-National Disability Expo esanda kugqitshwa eBindura. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga Thabo Kancube kesizwe uGibbs Dube we-Studio 7 esethulela ezamasiko.
Sigcina masiko wethu, owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko wethu.
Kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke, namhlanje sixoxa lenduna uMathema weGwanda. Baba Mathema, siyawamukela kuhlelo baba.
Hayi ngiyabonga baba.
Yebo Baba Mathema, siyabona ukuthi abantu bathi kulezi nsuku kwamajaha, lamantombazana, kungazani kwabagoqekanga, baphonga uba nje ngabantu nje, akusakhanyi lokuthi kuyangaphi. Kambe kwenziwa kuyini konke lokhu?
Omunye ngani sathatha imithetho yabanye abantu sayifaka phakathi kwesizwe sakini. Esingayaziyo ukuthi bayiqalisa njani njalo bazayiphetha njani. Isithiwa yebo siqondile yebo, kodwa okukhokhela umuntu onsundu yisintu ngoba singabantu abamnyama. Yikho sikwaziyo ukuthi impraktisi vele yona iyabe ifanele ukuthi yeyame khonaphana yokulandelela namasiko akithi. Sebe sikwazi ukuthi umuntu angakhonjwa kufanele avele ngenxa yongumuntu ngenabe sithathe umfazi wakhe ngendalo sithathe intombi yemikhombi yethu asihambe yaye kibo ayehlala layo. Kodwa kungani kuyahluphahlupha khonapho kulezi nsuku ngoba abantwana antibaphiwa ama-rights. Samarayisi sina ambono kinto esiyayo kakhulu sina nje abantu abamnyama. Yebo yini angaba khona lapha nalaphana wona amarayisi ayakhuluma ngawo. Kodwa kulamanye okungafanelanga siwaqume ngokuthi singabantu abamnyama kufanele sikulandele njengoba kunjalo. Nga ukuthi koMathema umuntu bomntwana nga umkhwenyana ebuyile kuwona. Elotshelwa ngenkomo ezilisumi kumbe elotshelwa ngenkomo ezilisikhombisa. Kufanele sibonakale thina abantu bakoMathema sisenza khona lokho esakutshelwa ngoba. Into leya esiwo iyamunye njalo iyafundiswa phakathi kwemuntu ukuthi lokhu njengemuntu singaphinda lokhu okasingakwenziwe yilokhu esikwenzela lokhu sikwenzelani njengabantu abemuntu. Ngiyambuza ukuthi umuntu uvuzela umkhwenyana inkomo ezingu-20 ukuthi uzibuza ukuthi kathi inkomo ezingu-20 zona zivela ngaphi ngoba inkomo zokulobona Baba Dube zilophawu kuyabe kule nkomo kuthiwa leyi lezinye zesibaya leyi inkomo ngikamama yohlanga kubese kufuna lenkunzi yazo uthole inkunzi yazo kodwa uzathola ukuthi akusenjalo okwakhathesi bapho kubiza umnyaka hayi mfuna 20 ubuze umbuzo ukuthi ithinti leyo ngezani akaziphawuli azibeke ukuthi le ngiyalokhu
pho kulungiswa njani matema kulungiswa njani phela nanto hlupho lukhangele liyakulungisa
esigabeni manje abanganikizi into namandla wonke apheleleyo njalo banike le midele ngokuma kwayo nxa kuwukuthi usebhebhiji yabo ukwazi ukuthi okufanele ukwenze khonale kunjani nxa uthethe esikhalangeni lakho kufanele kukati nxa kuthi esitongeni lakho kufanele kukati okubi ukuthi sibese sithebe ngapha siphinde sithebe ngapha sithebe ngapha sikhangele lokusivayo ngoba abanye abantu bathi nxa kulotshola umzuzu sithi kufuneka iselfoni nxa ukhuluma iselfoni ibuliphi isiko iselfoni ngoba into eyabuya khathesi obabamkhulu izinayo imali yayingekho ngesikhathi kulotshela ngaleso sikhathi leso kwakuvele kungekho kwakubiza inkomo
Hmm. Hayi siyakuzwa kakhulu ke nduna ye singathi ke ugqiba khonapha ngamafutshane nduna enkulu
ayinto ebengiyikhalelayo ukuthi asikazeni yovani ilandele amasiko ethu ngendlela okufanele abanje ngayo yikho lezulu nje lingasani ngoba kudala kuvele kunezinto ezazihambela ziphatha umsebenzi owezulu so zonezana zindlu kufanele zivuselelwe ukwenzela ukuthi ziqalise ukusebenza abantu bedlile besuthi izulu linile inkomo ziphila kulento yonke nje elubisi lochago ngoba into yonke iqala emanzini ungabona ilizwe selithukwe ukuthi kalisela asazizi zamanzi selisesimeni esibi ngoba okuthiwa ukuthi uyabe sokusele ukuthi abantu bathalelane izinduzi bale kakhulu kube buhlungu phakathi kwesizwe kodwa-ke singayama sike sibuyeleni sibona ukuthi okungokwethu okwakuvele kusinika izulu sikwenza njani ngibona engani singahamba siye phambili sibe yisizwe esinothileyo ngoba inotho yonke iqala emanzini ungabaduli
siyakuza kakhulu-ke leyo yinduna umathema wegwanda khona ngale-ke lapho lathi sidabuka khona siyambuka kakhulu umathema belilami namhlanje emoyeni lapha umthembo ozithembayo ngiyabonga kakhulu lingathuli lokusasa sihlanganeni ngeviki ezayo kusigaba ezamasiko sibonge kakhulu baba umathema
le yi-studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha Voice of America is in Washington. Luyalandela uhlelo Louis Christo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya. Igama nguNtungamile Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla.
Sihlangane njalo zihlobo zenkosi ezithandekileyo ngalolu suku lwanamhlanje sivuselela imoya yethu ngoba njengoba ngihlala ngisitsho nje izikhathi eziningi imoya yethu iyadangala. Inhliziyo zethu sengathi zingalalela la amazwi alandelayo ilizwi lethu. Lokuvuselela umoya siyalithola encwadini ngokuloba kaMose incwadi yokuqala eBhayibhelini ekaGenesis sizabala ivesi libe linye uvesi 27 kufundeka kanje uNkulunkulu wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe wamdala ngomfanekiso kaNkulunkulu wabadala owesilisa nowesifazane zihlobo zenkosi ezithandekileyo angazi ukuthi wena ucabangani ngalo umbhalo wanamhlanje kodwa ke umbhalo wanamhlanje ungawuhlaziya ucubungule ucwaninge uzabona ukuthi indaba ekhona lapha yibuNkulunkulu bukaNkulunkulu uNkulunkulu kuthiwa wamdala umuntu ngomfanekiso wakhe ubona umfanekiso kaNkulunkulu wena olawo engqondweni yakho ngonjani uNkulunkulu kumbe nxa usizwa kuthiwa uNkulunkulu kubuyani emcabangweni wakho ngaye ngathi ngomunye umnyaka ngibuza nje abanye abantwana ukuthi kadike uNkulunkulu kambe ngonjani libona njani imvama abantwana labo ngase macela ukuthi badwebe imfanekiso iningi labo badweba imfanekiso yomuntu wesilisa omkhulu lengalo eziqatha okukhanya ukuthi engqondweni zabo babedweba umuntu olamandla ngabona njengokufundiswa kwabesandeskulu kodwa-ke wawuthi nxa wathi yahlolisisa imvama wabona ukuthi badweba umfanekiso womuntu mhlawumbe abamazi ongaba nguyise ongaba umuntu ubaba wakomakhelwane ukhuluma kumbe ubani kodwa engumuntu wesilisa ephuma elamandla eyisiqhwaga eqinisweni lanxa yayimfanekiso yakhona yayingacacika ngako kodwa wawubona ukuthi badweba umfanekiso womuntu abacabanga ukuthi unkulunkulu kukho konke engakunanzelileyo labo babedweba umuntu olamandla kanzange ke ngibone owayedweba umfanekiso kankulunkulu ongucigo unkulunkulu ke kuthiwa owamdala umuntu ngomfanekiso wakhe okuyikuthi unkulunkulu lo ulamandla wokwenza into engazake iyenziwe ngumuntu unkulunkulu kacelanga usizo emntwini ukuba amdale lowo muntu ngomfanekiso wakhe ngenye indlela unkulunkulu edala umuntu wambeka impawu eziwuye unkulunkulu uqobo lwakhe wameza nxa unkulunkulu eluthando wamfaka inhliziyo yothando nxa unkulunkulu ezonda ububi lemntwini wakufaka ukuzonda ububi ngoba khona nje unkulunkulu ngokuba unkulunkulu umnini mandla wonke ngusomandla kehlulwa lutho yikho ke abantu abanye besebenza unkulunkulu ngoba basuke bayithathe nqele indaba le yobunkulunkulu unkulunkulu nxa wena umdala ungako engqondweni yakho ubona unkulunkulu njengomuntu onjani akukucabange khona lokho sikhuleke baba thixo ingcwele sicela uzambule kithi sibubone sibazi sibuzwisise ubunkulunkulu bakho amen
lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Nkosi Mkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
Kwezemidlalo lamuhla iqembu lenguqu ele Highlanders linqobe ele Dynamos ngokuhlohla kabili kwathe ele Dimbare lona lathola iqanda 2-0 kumdlalo we Premier Soccer League odlalelwe lamuhla e Rofaro Stadium kweminye njalo imidlalo iFC Platinum inqobe iChegutu Pirates 3-1 eBaobab Stadium iChicken in the Cape United kwaba yi 0-0 Lokho kwenzakala kulindelwe umdlalo omkhulu kumdlalo ye-Euro 2024 phakathi kwe-England le-Spain okhangelelwe lamuhla nje ngehola elilandelayo. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Iningi lezizalwane zeZimbabwe kanye lohulumende labezombusazwe bayayisola imizamo yokubulawa kwalo owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump odutshulwe uhlamvu lwatshitshiliza indlebe walimala ekhuluma emhlanganweni wokukhankasela ukhetho owe-rally yakhe esigabeni esePennsylvania izolo. Umongameli Emerson Mnangagwa uphawule ngokusemthethweni lamuhla uhlelo lokukhumisana umlotha kudaba lweGugurawundi lapho akhuthaze abantu ukuthi bebambane njalo babe lesineke uhlelo loluluze luphobuchem. Sizwe imbono etshiyeneyo ngalolu daba. Ezinye izinduna zisithi zifisa ukuthi luqhubeke kuhle. Kodwa kulabanye emaceleni abafana lesikhulumeli salabo abalwela impi bekuviyo leZipra. Besithi hayi uhlelo lolu aluqhutshanga ngemfanelo ngoba kabaqalisanga baxolisa njalo bavuma ukuthi nempela lwenzakala. Uhulumende lo phela. Olivalelisayo yimi usithandekile emhlangano sithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.